yesaqalisa ukusebenza lomuyi ubaba uNdlela ngo-2007 sisungula uhlelo lokunikeza abantu ulwazi ngokuthi bengakhankasa njani kumbe bengenza njani i-advocacy. Ubaba uNdlela sathi senza i-training yangkhona ePhakamani, yathi iPhakamani sezimnyama kodwa iPhakamani eseMpandeni, wathola i-Certificate of Excellence okwakutshengisela ukuthi waveza ukukhalipha okukhulu kakhulu. Ngemva kwalokho ubaba uNdlela waba yingxenye ye-Habakuk Trust Community Advocacy Action Team yasePhakamani ngo-2007 umnyaka uphela kusiya ku-2008. Uba uNdlela sasebenzelayo kakhulu sibili, etshengisa ulwazi oluningi kakhulu, esebenza le community lama Habakuk Trust Action Teams eMpandeni agoqela ama action teams emahlaba esihlangene ePhakamani laseValukhalo bekhankasela amanzi. Bakhankasa sibili ngendlela enzima. Ubaba uNdlela besebenza lo baba oprincipala labo Mrs. Mbengwa labo Six Boys eNdebele kwaze kwatholakala amadonors agebha imigodi engafika 15 endaweni yona leyana. Basebenza njalo kanzima ukuletha intuthuko ezigabeni ngoba lokuthena kwama water point committees. Njengoba sikwazi ubaba uNdlela waye phathi isikolo, so wayelolwazi oluningi kakhulu. Iloba wayengaboni kahle emehlweni kodwa yindoda eyilombono omkhulu kakhulu, umbono wentuthuko, umbono we-development, umbono wombusazwe omuhle local level ezigabeni, umbono wemfundo, umbono wokuletha amalungelo, umbono wokuhloniphana. Lokho ngisakhumbula ukuthi wayeveza ulwazi oluningi kakhulu ikakhulu ngama-current affairs sithi sifika khona ngale Mpandeni. So kunguye akubuza ukuthi lapha kuhamba njani mfana, lapha kuhamba njani mfana. Wayevala kakhulu, wayele knowledge enkulu kakhulu.
Iningi liyasola kakhulu indlela ababikwa bebulewe ngayo. Ungathini wena ngokubehleleyo?
Le indaba enzima kakhulu. Amapolisa kumele edinge abantu labo, whether ngabe homicide kumbe be-forensics. Kumele kube lexuku elizayo khona ngale abantu laba bebanje ngoba ama-cases anje asevamile sibili eMathebeleland South ikakhulu ePlumtree laseKezi. Kodwa zake sizwe kuthiwa umuntu usebanjiwe, lokhu kuyamangalisa kakhulu. So siyakhuthaza amapolisa ukubana asebenze gadalala, besinike le feedback ukuthi sokuhamba njani. Ngikhumbula kobhidi last year kulo mfowethu abulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu, bamthela ngeparaswini wayelamadred basebemchisa. Lakhathesi abambulalayo abakabanjwa. Ngikhuluma nje le ndaba kababa uNdlela, sifisa ukubona abantu abakwenzileyo bona lobo bebanjwa umnyaka ungakapheli singakafiki kuDisemba. Thina njengeHabakuk Trust sisebenza silama action teams asePhakamani. I-action team yasePhakamani ikhokhelwa ngubaba uPrince Mpala. Le action team yasemahlaba sihlangene le action team yaseValukhalo ngama action teams eMpandeni. Ama action teams la akhokhelwa ngabakhokheli abavela ezigabeni, yibo abangamehlo lenyawo lezandla zeHabakuk Trust. Bakhankasela ukuthula ezigabeni, bakhankasela ukuthandana ezigabeni, bakhankasela isiKristu ezigabeni nokuba nabantu behloniphane, bengabulalani, basebenze nzima. Ngikhuluma nje action team yePhakamani lapho uMuyi uNdlela ayingxenye isebenza gadala ilama projects atshiyeneyo, bale project ye balama projects entandane, balama project njalo amanzi, okutshengisela ubana thina njengeHabakuk Trust siyaqakathekisa njalo siyakhuthaza imisebenzi yokuzenzela ye-self help development lokukhankasela ukuthula ezigabeni.